kufanele ninanzelele ukuthi yena kubo 94 asiku 400,000 life debt sakhwela ngenxa yendubeko yezim dollar inflation yaya ku 960,000 but kathesi siyehlile ngoba kule zinto ezithize ezenziweyo omama bese kuthiwa bangabhadali uma besiyabeletha and i-family planning iyaqinisa ukuthi yena umuntu ongakafuni ukuba le sisu kumbe lo mntwana angabi layo umntwana ngoba nguye ozalahla umntwana kumbe ozazama ukukhipha isisu kwasekusuba lezi mali esaziphiwa ngama-donors eziningi kakhulu mayelana le maternal and child health.
Ye, kodwa nxa sikhangele umumo nezibhedlela kukhanya awumanga kahle kodwa nangu siyabona kungani kuba lobungcono ebantwaneni abazalwayo kungakuhamba njani wena?
Ikuthi imaleneng ibino omongikazi ababelethisayo bayabhadala okunye kuyincentive okuyimadlanyana ngamadona imali le ikhangelane labo mama ababelethayo umama obelethayo imali yegasi emadona abadonethile ukuthi angafi umama obelethayo ukuthi angabhadiswa ukubeletha esibhedlela so ungabona indawo eziningi imathenethi ingani ingcono kulamanye amawodi labo mama wathi labo baba lapho okubeletha khona kungani kungcono ngenxa yokuthi amadona abangenisa imali le yaqonda straight ekwenzeni ukuthi umama abelethe kuhle engasi kuthiwa lokho kuthiwa yi-targeted approach i-approach e-targeta one specific area and succeed kufanana ne-company anti ukuthi i-company lisithena okay this time around asimaking sure ukuthi yena siyachaya i-PR ku-men's clothing ku-Edgars ukwenzela ukuthi ama-cells aphele sacha i-targeted approach ichayiwe lapha ku-reduce i-maternal mortality and usebenzi but akutho ukuthi zonke indawo zi-right.